Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuse ni mtuagazi ngolwesi ni mstaka 14 kumfumfu 2021 ikama nguntunga milinku mo nanzi ezi hamba pambi li kupupe abatatu nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe emaswingo izolo kungelani lokutshayo kwabasekeli bebandla lakhe ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Intengo yezinto ilokhe ingakayehli ilanxanje uhulumende esithi uzabopha osomabhizimusi abakhuphule impatalo besebenzisa umkambo wensitha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abafika phose ikhulu 92 velomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili i-7,962. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,096. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,648 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,108. Inani lababulawa yicoronavirus kanye labatholakala belayo lehlile kakhulu eZimbabwe kulezinsuku. Umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe esigabeni semaswingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bebandla lakhe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF. Ibandla leli lithi lanxabe kungelahlakela izolo njengalokho okwenzakale ngomvulo langolwesibili abasekeli bezanu-PF bake bazama ukumisa imihlangano yayizolo kodwa behluleka. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalosi Siziva yena obehamba loChamisa.
Besebhigita ezakha sihlangana lama-chiefs sibona izinduna labo sobhuku sihlangana lama-teacher lesisebenzi kubobhigita sikhuluma labo ngendaba yokuthi kufana kube lomanyana owezizukulwane zonke labantu bonke ukuthi elizweni kubeke lokuguquka zesichinje impilo zabantu bwele Zimbabwe irregardless ukuthi umuntu ngebandla liphabe zanu-PF abuyile bezama kumisa imeeting zethu babanja indlala zabanika ukudla ukuthi hayi dlanini lamanzi nathani ngenxa yokuthi lilelungelo lokuthi libe lizokhuluma silenkinga kuphela nxa libuya lifuna kumisa ama meeting yethu lifuna ukuthi upresident welizwe advocate Nelson Chamisa engaqhubekeli phambili ngomsebenzi. Yikho ke sifake abatsha abathungamelwa ngu-Cecilia Chimbiri ukuthi bemise kubana kungabi labantu abamisa khamba kwethu lokuqhubeka kwenhlelo zethu. So siyabonga abantu bemasingo ukuthi inhlelo zethu zikhamba kuhle.
Manje njengoba kukhanya kulodlakela oluvela kwabanye amanye amabandla likhangelela ukuthi lizathatha njani lolu daba lizaqhubeka kunjalo na
ilize lonke siyathanyela ngoba abantu bonke balokwelelana mfowethu ukuthi thina njengabahlali bemashini singabe sisebunzimeni ukuthi siyethuselwa amapolice ekhuluma ukuthi hayi thina sisebunzimeni kodwa sivumelana lo mumu eselizweni ukuthi ujaha kangene so kuyavezi ukubana ke thina sizasuka lapha siye kwezinye indawo ezijeneyo kodwa ke ilanga lingakatshoni ngitsho ilanga ke lokuthi ipolitics zingakafika emaphethelweni ukuze ujahe engene sizamekashure ukuthi sabe sihambile izwe lonke ikakhulu ke emaphandleni ngoba izanu PF lokuqambela abantu amangi sithi hayi sathathela abantu ke insimu nxa thina singangena sizamisa lokhu lalokhu thina sithi abantu fanele bekwazi ukuthi hayi thina asimelanga lokhu simelela lokhu sibe siletha ukukhanya kundaba ke zombusazi ukuthi ilizwe lethu lephambili lokutshintshwa kwempilo yabantu so sisuka lapha sizatshela abantu ukuthi siyangaphi sisuka khona siyangaphi ngenxa yokuthi ke yisikhathi sokuthi kube le nguquko elizweni
ngemva kokuya ezigabeni lezi elihambe khona kubomaswingo khona lapho lizaya ngaphi lile njongo yini yokubhoda ilizwe lonke
okokuqala ukuthi sesifake abasha bethu ukuthi belungise indaba yokuthi kwanza uqhubekela phambili singamiswanga asila nkinga labantu ababeya lama placard asila nkinga labantu abaseza amalungelo labo okutshengisela sile nkinga labantu abathi thina siluze ilungelo lethu lokuhamba abathi freedom of movement so yindaba esilingisa yokuqala kwesibili nyamuza uphathi thina masu yahumana ukhuluma ukuthi thina sile mbhobho lako konke ukukhulumana izanu PF yazakala ngababulali izanu PF yazakala bathanda uku into ezokuchaya kwabantu lemsindo thina sibuya lokuthula sibuya lenguquko asoze samiswa ngubani lobani ngenxa yokuthi into zethu zisemthethweni iMDC ayisobandlela bhanwayo iMDC iyazakala iMDC Alliance ithungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa so sizaqhubekela phambili ngesikwenzayo silungiselela ukhetho luka-2023
Umnumzana Gifty Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance sixoxela esemaswingo kusenjalo ohlaziya ezombusazwe njalo ekhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi udlakela lwemaswingo luveza sobala ukuthi izanu PF libandla elinjani
inkinga esilayo elizweni lakithi yikuthi nxa sesilungiselela ukhetho kube kungavele kube lenkulumo zakhetho sesikwazi ukuthi uhulumende uyavuka kunyamazana ahlukuluza abantu achaya abantu afuna ukubulala abantu abethusele ngendlela ezijiyeneyo ngiyananzelela ke mina ukuthi iCovid ngathi isiphela le migomo lekade ikhona yokuthi abantu bangenzi lokhu lolu khana mbonanga nisezakhitshwa kodwa nxa ikhitshwa kukhanya kumele abantu babe sesigabeni sokuthi bayethuselwa bahlale bethithibele besesaba uhulumende wabo ngenxa yokuthi lezi zikliwe ezenza lolu dlame lodlakela ngabantu abangasoze babotshwe yikho besenelisa ukuthi benze khona kabakwenzileyo ungananzelela uChina Masa naye uthe echasisa ukuchasise ngendlela nje ehleka usulu angani uyasekela abantu laba akadebelwisana lomongameli webandla leMDC kulusizi kuyayangisa kodwa mina kakungethusi ngoba vele yiwo amadoda egugurawundi lawa ngeza ke babe ngabantu bokuthula namuhla ngabantu begazi hayi kusethusi sibili
umnangagwa yena ubona mhlawumbe ewalalela yini amazwi kaChamisa
njengoba ngihlala ngisitsho la kunhlelo ezidluleyo angikholwa mina ukuthi umnangagwa ngumuntu olalelayo ukuthi sesingamcebisa lo Chamisa kokukhuluma ngentembo yazikhulumela la uyakwazi ukuthi umuntu amtshelayo asomuntu ongacebiseka asomuntu ongalalela ikakhulu endabeni yodlame ngoba vele ngokwazi kwethu lobaba vele uphila ngakho lolu dlame lusebenzela yena lolu dlame luncedisa yena angikholwa ke ukuthi angamisa udlame yena wehluleka kumisa igugu round angikholwa ke ukuthi usengamisa udlameni sehluleka ukutholisisa amacala abantu abangababulali angikholwa ke ukuthi usengamisa udlame kunguye yena othuma abantu labo ukuthi beyenze lokho abakwenzayo hayi bezixoxela nje layo umongameli weMDC akukho engibona ngani kungaba yimphumela ngoba laba abantu vele yakudala kudala zihlala bechaya bebulala kungenziwa lutho kodwa be opposition kunganakanelwa ukuthi ubulela umuntu uyahamba uyebika njengabo Tongo last maye engahama ababheka phose 10 years bebhika icala bangalenzanga kodwa abantu esibaziwe ezigabeni babule uzivani nanguyana obulela umuntu uzivanani obulela umuntu kababiki so kutshona ngoba bavikelwa nguhulumende so kutshona sithi umnanga khona manje khona ngalalela hayi kangikholwa ayisichitha isikhathi inkokhele
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo ukankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Usikomitshi wezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa yena uthi umnumzana Jamisa nguye ophehle udlakela lolu ngokuzama ukukhulumisana labasekeli bezanu PF bona bengafuni. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association inakhora ithi intengo yezinto iloke ingakayehli lanxa nje uhulumende esethusela ukubopha osomabhizimusi abakhuphule impadalo besebenzisa umkambo wensita. Uhulumende uthi amabhizimusi kumele athengise izinto zawo esebenzisa isilinganiso sokuthengiswa kwedola lemelika sihlelileyo esithi idola elilodwa kumele lithengwe ngamadola eZimbabwe ayisishiyangalolunye 1:90. Iziphathamandla zebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe zihlangane labenhlanganiso zabosomabhizimusi ekuqaleni kweviki bavumelana ukuthi akumelanga bakhweze intengo mahlayana belawulwa ngumkambo wensitha wona othengisa idola lemelika elilodwa ngamadola eZimbabwe afika kumakhulu amabili 1:200. Intengo yezinto ezichiyeneyo ikhwelile yachiya inengi libubula kumaviki amabili edluleyo. Sixoxele siphathamandla senakhora umnumzana efidlela Ncube.
Ikhomandi economy ngeke isebenze ukuthi uhulumende achayele imithetho yonke into eyenzakalayo. I-foreign currency yashota, imali yeZimbabwe kayithengi lutho, yiyo inkinga. Ukungathengi kwemali yeZimbabwe lokushota kwe-foreign currency kubangwa yikuthi ezomnotho kazimanga kahle, ezomnotho ukuwakwazi zibangwa yikuthi ezepolitiki kazimanga kahle. Yikho lokhu uhulumende afanele kulungisa. Ukubiza abosomabhizinisi ubethusele akusoze kwehlisa izinto ngokunjalo vele kazehlanga. Kunokuthi zehle zizaswelakala zigcine zingekho ezitolo abantu sekubahlupha futhi ukuthi bazithole. Zigcine zitholakala emkambo omnyama ngemali ephezulu. Yikho lokho esesakubonayo kusuka ngo-2000 ukuthi ungethusele osomabhizinisi kugcina kunjalo. Ngakho ke kakulungiswe ezomnotho ngendlela eqondileyo, kulungiswe ezepolitiki ngendlela eqondileyo. Umnotho wethu kawuproduce lokho kungadala i-foreign currency. Akula investment engadala i-foreign currency. Kanti i-dollar leZimbabwe kalincedi ngalutho. Akula muntu ofuna ukuligcina, akula somabhizinisi ofuna ukuligcina. Li-dollar elifakwe ngenkani phezu kwabantu kodwa lingatheki.
Ukukhwela kwentengo lokhu ungathi kuchiye uZulu ekusimo bani?
Abantu bathwele nzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso njengendlela mhlambe esayigcina kudala. Abantu abaningi abekho emsebenzini, abantu abaningi akade bezithengisela labo izinto zabo zachabalala ngenxa ye-COVID-19. Ngakho ke basesimeni esibi kakhulu. Abantu balala bengadlanga, bahamba esikolo, abantwana besikolo bengadlanga, abasebenzayo abalandlela yokufinyelela emsebenzini ngezimoto lalabo zokukhola kokonke. Ngakho ke balobunzima obukhulu abantu obesabekayo ukuthi sebekhangelela ukuthi mhlawumbe bangalanyulelwa yi-election yona ezayo, ngoba okunye konke lokhu sebekubheka nje kungaguquli lutho. Yikho abakubhekileyo kunzima phansi, abantu bathwele nzima kakhulu.
uhulumende kuyini ongamkhuthaza khona kumbe ongamxwayisa khona ngodaba lwentengo lolo?
Into engayikhuthaza uhulumende ukuthi lamacebo athe kasebenzi njalo kasozasebenze. Kudingeka ukuthi kuvuswe ezomnotho, ezomnotho zivuka ngokuqonda kwepolitiki. Okwenza siswele imali yangaphandle, okwenza imali yeZimbabwe ingathengi kubangwa ukuthi i-economy ezomnotho kasebenzi kahle, i-industry kayisebenzi, imali ezivela ngaphandle kazingene elizweni eze investment ngokuba bengayithembi ipolitiki ngendlela emengakhona. Nxa lezo zinto zingalungiswanga ezomnotho kunye lepolitika kulanto ezalunga. Ngakho ke akukhulumisane labo somabhizinisi ayo ukuthi abethusele. Akukhulumisane lamazwe amanye omhlaba ukuthi bakwazi ukufaka izimali eZimbabwe. Abambisane lomhlaba wonke jikelele labantu beZimbabwe. Ahloniphe iconstitution, ahloniphe umthetho ukuza kwenza ukuthi imali zingene iqine imali yeZimbabwe le foreign currency itholakale.
Umnumzana Fihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association. Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubhubhe usomabhizimusi weKwekwe umnumzana Denchi Kowo ngemva kokuhlaselwa ngamasela emzini wakhe ngomgqibelo. INews Day ibika ukuba inhlanganiso yabosomabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries ithi uhulumende engabopha osomabhizimusi abetheswa umlando wokukhweza intengo mahlayana, lokho kuzakwenza umumo ube mubi ngamandla. Izim Live ithi usomabhizimusi umnumzana Kulakwashe Tagwirei wasebenzisa ubudlelwano bakhe lomongameli Mnangagwa ukuthola icontract yokusebenzelana lenkampani yetraffic gura. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela Studio 7, Kips Dube, Ntungameli Nkomo, Sithandekile Mhlanga, Prosperity Jeremiah, Anastasia Ndlovu, Ezra Chisa, lani lonke engaliqabanga amabizo lizangixolela lapho. Mbingelele labalalela uStudio 7 osinika indaba esiqakathekileyo. Lo libingelelayo uMotikhayi Ndlovu obuya eKhezi Chelanyemba endaweni yaseMadopo. Yazi ngilokuzwa ubuhlungu ngendlela iZANU PF kumbe ngithi umbuso weZimbabwe uhanjiswa ngakhona. Siyisizwe sakomthakazi, yeshi yazi into yeZimbabwe isithwali senzima, isisibhowa, isicaphula, isicunula. Igovernment yeZimbabwe kumbe ukwenza kwabo izinto besihlukumeza betshaya abantu bakithi bakomthakazi abakhe bekumise.
Injani lonke bantu baka Studio 7, siyajabula ngokusikhiphela zichisa, ngokusikhiphela zichisa izindaba. Kodwa kulamalanga ngiyamangalisa ngoba ngiyathumela ama audio ami angiweze balwa ngumuntu olalela iStudio 7 kakhulu. Angiyiwezwa ebalwa lapho, angazi kumbe le namba engiyisebenzisayo ayisasebenzi. Mina ngibuhlungu kakhulu, ngibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakala ekhaya ngani. Ngiyenje ngizibuze ma ngihleli ngedwa phansi, ngizibuze ukuthi kambe izinduna nabosobhuku bayakwazi ukuthi siphila kanjani ma singapha South Africa. Sisuka emakhaya sihamba ngenqola zomlilo, sikrose e-border lapho kulezingwenya, lapho kulemvubu namagumaguma. Abanye abazali bethu abakwazi ukuthi abantu bakuphi. Abanye abantwana odade wethu labafowethu bayafa bedliwa izingwenya, bedliwa zimvubu, bechapha bebuya ngapha South Africa bezama ukusebenzela abadala basemuva. Kodwa uthola ukuthi lowo muntu lowo onomntwana oshonile okanye ofile uthatha umhlaba anike umuntu ophuma eMpumalanga. Le izinduna zibhizi zikhuluma noMnangagwa, zithengisa umhlaba, zikhohle ukuthi abantwababo bayaphela besiye South Africa, abanye benza ama-accident, abanye bayaziphonsa emafulethini. Kanti kwenzakalani kwamthakazi? Ake lizinuke amakhwapha zinduna, zinukele amakhwapha lenza into elungileyo.
Sanibona nisalibona nilonke basakazi laba lalelile vuka njani ngalikusini hayi ingakuzwa ukukhulunywayo kodwa ngesimanga lapha ngeMRP ukuthi kanti yona khanya ithwele nzima ngealliance kanti ibuse nini ialliance leyo njoba nuthangirayi akula muntu ongakwaziyo okwayenzakalayo kwahlala isikhathi vele amavoti engisafuna ukuannounswa kwathiwa kwenziwa i-runoff wagcina yena umgabethi ulokhuzile uwinile kanti wenzeni izanu ake likucabangeni ukuthi kanti ilesikhathi esinganani yona ibusa waye bengayikhulumi okutho ukuthi bona vele bazondana lani le-MDC alliance ayisikho ukuthi kumbe kuthiwa kunjani esikubona la bona balwisana le-alliance kabalwisani lezanu thina njenga-alliance besingakhethi mhlobo ukuthi sikhetha umshona kumbe umndebele khathesi umntanami uthethwe lishona wena uthi uzamthini ke lowo mntwana njengoba elishona lwana uthethwe laye uthethe ishona uzabathini labo mntwana
Sanibonani, sanibonani. Kustudio 7, basakazi bethu nonke nje, ngobuningi benu, nangokuhlonipheka kwenu, umsakazo wenu lo ufinyelela indawo eziningi kabi. Siyanibonga kakhulu. Okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo bakwethu. Ngilapha eGoli. Benginesicelo kustudio 7 engifuna ukuthi nje ngikhalaze. Bengisacela ukuthi amaparty afana nabo MDC omonzola noma MDC ochamisa bayanikezwa ithuba eliningi lokukhuluma kakhulu ngale kustudio 7 yesishona. Babuye bazonikezwa ichance futhi ngapha. Bekungenani ke ukuthi sizicelela singabantu ukuthi ngapha laba ochamisa labo monzola bathi ukuwafu ulwa kancane lapha kunikezwe omthwakazi Republic ozaphu obhethi likaZulu wonke amaparty agxile kumthwakazi ilanikeza ichance eningi ngapha nawo akhona ukuthi aveze amakhono awo siyacela
njani basakazi bakastudio 7 siyalibingelela ngalekuseni sithi niphile othando luka uNkulunkulu nathi siyalithandazisa ukuthi niphile nisakazele indaba ezimnandi enisakazela sona siyazithanda kakhulu nizophawula nkondanisa nomagalela mafa sibanda umsekeli kamongameli webandla le-MDC alliance esithi mayethi asingakhethani ngemihlobo oqala ukhetha omunye ngemihlobo phakathi kwethu nabantu besiweneni ngubani ngubani oqala ukhetha omunye ngemihlobo nxa sihlukunyezwa sihlukunyezwa ngomuntu othile uyasho ukuthi nangubani uyangihlukumeza ngeke ufone ungingizi thina-ke asingingizi siyaqamba ukuthi amashoni asihlukumeza endaweni yethu asemathebeleleni kumele sitshele umhlaba ukuthi siyahlukunyezwa sihlukunyezwa ngobani yikho sikutshela umhlaba ngoba siyahlukunyezwa vele lokho ukuthi singakhethani ngemihlobo yelize lagqunywa ngamakhiwa nasi iBorder Bridge iyasebenza yaseBotswana neyaseZambia aze yasebenza zonke azange sisayinele umgabe nonkomo
ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabayeleli bonke bakusiza kumthakazi ntilinjani ngendawo ngendawo msakazi udabengile ludaba labantu abachothoza i-MRP la maqembuqembu lawa asezibiza ukuthi ngamaqembu esindebeleni azamela abantu besindebeleni kunini singabantu besindebeleni sihlukunyezwa ngamaqembu okuya e-Harare ezosihlukumeza even i-MDC ibandla elafonywa lapha ulawayo but basuka benza iphutha bafaka umuntu oshunini phambili wasuka sibandlela sibantu ezindebeleni namanje sisabandlelelekile sesizama ukuthi sivuse iqembu sivuse umqondisi moya asizamele sibone ukuthi kusasa uzosifika kuphi naye i-MDC inikile almost 21 years isiphethe akula into enhle eyenziwa thebelelende ayizange yasithulela ifaka amakhansila kuna kuphi akula zigarada amagodigodi yonke indawo i-MDC kudala 9 years ayiplan 20 years iyenzeni ZANPF 41
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo we Voice of America uvika ukuba elekhatha lithi udaba lokunanza uhulumende wamaTaliban kwele Afghanistan aluqakathekanga okwamanje ukwedlula udaba lokuhlenga lelo lizwe ebunzimeni elikhangelane labo. Umsakazo munye uthi njalo uZulu weMalawi uthukuthele phezu kokukhwela kwentengo yamafutha epetulo letizili ngesilinganiso sokungamashumi amabili lambili ekhulwini i-22%. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende walelilizwe uthi uzavula imingcele yakhe exhumanisa iMelika, iCanada leMexico ngenyanga ezayo ukuze avumele uZulu Makhaza ukungena lokuphuma kulelilizwe. IMelika ivale imingcele le kunyanga ezilitshumi lasishiya galolunye ezedluleyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bekuvunyelwa ukungena abantu abalenhambo eziphuthumayo kuphela. Kodwa unobhala obona ngendaba zasekhaya wazise izolo ukuthi kusukela ngenyanga ezayo limingcele izavulwa kuvunyelwe iloba ngubani osihlatshiwe wonke amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Well, kuqakatheke kakhulu ukuthi imingcele le ivulwe ngoba abantu bavele bayatravela, international travel ayizangistophe. Abantu bayatravela bese Europe, bese Africa nakuphi nendawo kungelankinga. So as long as betshengisa i-certificate sokuthi batestiwe for i-COVID and ba-negative. So I think kuqakathekile ukuthi bavule imingcele le ukwenzela ukuthi i-travel iqhubeke, kuqala ukukhuphula umkhonomi. Ama-tourist afunakala and labantu abaningi abe-America bathanda ukuvakasha besiya e-Canada lokuya e-Mexico. So I think kuzo-improve umkhonomi. I think into ezojabulelwa ngabantu abaningi futhi.
Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eMelika bafika ku-56%. Ukuvulwa kwemingcele le akusoze kumemethekise lomkhuhlane ngamandla yini njengoba bebanenkanga kabantu abangakahlatshwa.
Mina ukuvula imingcele ngibona vele kulungile kakhulu ngoba angiboni ukuthi vele bekuseva i-purpose enjani ekustopheni abantu abafuna ukungena ukuthi bangene, ngoba njengoba ngishilo abantu ba-flyer in day out besuka kwamanye amazwe. So yeah, i-56% siyazi ukuthi itshengisa ukuthi kule 44% abantu abalokhe bengafuni beresist ukuthi ba-vaccinate. Ngiyazi ukuthi inamba ekhangelwe umuntu wonke ukuthi sifike ku-80% lapho sizoba khona le herd immunity, okuyiyona ama-scientists ashilo ukuthi kulapho esizobe sesilinqobile khona igciwane leli le coronavirus. Kodwa ngokubona kwami i-travel between i-Mexico le USA le Canada, angiboni ukuthi kungaba yi-super spreader or anything engakhoza ukuthi igciwane liye phezulu noma liye phansi. I think abantu be-America kumele bazimisele ukuthini balwisane lali gciwane leli ngokuthi bayo-vaccinate. So i-education iyafunakala kakhulu, especially kule 44% eresistayo ukuthi i-vaccinate, ukuthi bakhululeke labo bahambe bayo-vaccinate besazi ukuthi silwisana le gciwane elibulala abantu abaningi kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 izolo. umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe emaswingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bakhe. Intengo yezinto ilokhe ingakayehli ilanxa nje uhulumende esithi uzabopha osomabhizimusi abakhuphule impatalo besebenzisa umkambo wensitha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.